Umkhokheli wanenhlanganiso uMnumzana Kulakwashe Zombe uthi ukusilela kokudla okubalulekileyo empilweni yabantwana ludubo olukhulu kuleli oludala ukuthi abantwana ikakhulu abangaphansi kweminyaka emihlanu abangena kusilinganiso sokungama-20% amathathu ekhulwini 26% bengaqhakazi i-stunted growth ngesilungu.
The National Nutrition Survey of 2018 indicated that 26%, so that is 1 in 4 children, shorter than their expected height.
UZombe uthi baphakathi komkhankaso wokuxwayisa abazali ukuba batholise abantwana babo ukudla okwakha umzimba ikakhulu phakathi kwamalanga ayinkulungwane 1000 days nxa besanda kubelethwa. Wengeze wathi umntwana kumele amunyise ibele likanina aze afikise iminyaka emibili kumbe edlule lapho njalo aqale ukuphiwa ukudla okufaneleyo nxa esenenyanga eziyisithupha kusiya phezulu. Ukudla lokhu kugoqela izithelo ezicholiweyo, umhluzi kumbe i-fruit juice ngesiNgisi, ilambazi lokunye okuthiyeneyo. Kodwa abanye omama bathi kunzima ukumunyisa umntwana okweminyaka emibili ngoba kumele baphandele izimuli. Khona okusuka kudale ukuba bakhuphe abantwana ebeleni masinya sebenatha igula. Unkosikazi Lindwe Sibanda uyachasisa.
Ekuseni umntwana ngusafika imini kwabuya wenzani?
Amazwi kaMasibanda agcizelelwe ngunkosikazi Tracy Mabiza.
Abantwana abaningi sekunandelile abaningi sekunamakwati basebele izitheziitheni. Abasakhulu benamathambo aqinile ngoba abamunyi.
Oqhuba umkhankaso wokukhuthaza ukwenziwa kuhle kwabantwana ekubulawayo uMnumzana Craig Nyathi uthi lolu dubo lubhakile kuleli dolobha kanye lasemhlubulweni weMandebeleni nje jikelele.
Isilinganiso sami sokuthi phakathi kwabantwana abangu-4 oyedwa uyatholakalele malnutrition. Okubangela imalnutrition singakubeka ezigabeni ezintathu. Okokuqala, yikuswela ukudla okufaneleyo okulungileyo lokwanelayo.
UMnumzana Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi omama bebekwazi ukudla okumele kudliwa ngabantwana ukugoqela okwesintu khona athi akumelanga kukhangelelwe phansi.
Ulwazi lokulima izilimo lezi silalo abadala bebekulima siyazi ukuthi uhambelana lo mumo womkhathi onjani so kulula ukuthi sikugcine ukudla lokhu sikulime sikuvune sikugcine.
IZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance ithi njengoba iPhalamende sokule ndawo yokumunyisela amabhizinisi kumbe indawo zokusebenzela lazo kumele zenze okufanayo. Ithi njalo kumele kuguqulwe imithetho abesifazane abaphiwe ikhefu elide lokondla lokunakekela abantwa babo ukuze kuqedwe udubo lokungakhuli kuhle kwabantwana lolu i-stunted growth. Inkuthazo le isekelwe njalo nginobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ZCT uMnumzana Jafet Moyo yena othi basuka kude bebelale lilungelo.
Besingathi sesiphumelele ukuthola ukuthi nxa ke indaba yemathenethi kwendaba yepaternity sesifumele phezulu sesiyitholile isingama-convention ama-countries athize kuqhela neZimbabwe selike laratifya ke ama-conventions ematernity.
IZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance ixwayisa njalo labantu abadala ukuthi badle ukudla okulungele umzimba ukugoqela inyama lanxa nje bengamelanga bayandise imbhida, izithelo lokunye okungavikela imikhuhlane edalwa yikudla okungalunganga. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumasipitha Ntande.